Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 29 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change bayabhaxabulwa ngamapholisa ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga. Ibandla le MDCT lithi amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change alokho engamalunga alo nxa ibandla elitsha lingakaqhubi umhlangano weCongress.
Akusonto entsha esibatshela yona ngomthetho uhlala ukhuluma ukuthi iZBC kumele ivulelwe wonke umuntu, kungabalulekile ukuthi kuvela kuliphi iqembu, ukhankasa njani.
Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isilobele umholi womsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation icela ukuba amabandla wonke ezombusazwe aphiwe amathuba alingeneyo okuphuma emsakazweni lo ngesikhathi sokhetho. Sizalethulela impumela yomdlalo wenguqu eSouthern Region Division 1 kuviki yesithathu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo likazulu eZimbabwe Human Rights Monitors Platform ithi abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change babhaxabulwe ngamapholisa izolo eHarare ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga. Linhlanganiso ithi abasekeli bemandlaleli abayisithupha bebevalelwe enkambeni yeHarare Central lapho abachaywe khona omunye waze wephuka ingalo. Ibandla leCCC lisebenzisa umbala olithanga njengempawu asenelisanga ukukhuluma lamapholisa. Imfanekiso yabantu laba abachayiweyo ikhona kupheji yethu ye-VOA Ndebele/Facebook. Kolunye udaba, ibandla le Citizens Coalition for Change lithi lizalungisisa ingxaki ezabangela ukuthi kube amalunga amabili ancintisa isigaba sinye. Sixoxe lomkhulumeli waleli bandla koBulawayo, umnumzana Swithan Chirowodza.
Ayisilokujabula ngoba sesilungisile udaba lwempophoma olukade luzaphazamisa abantu abavotayo. Ubaba bekuthemba Nyathi usekhiphile amaphepha akhe ezek, kusitsho ukuthi ukhansela Donaldson Mabutho nguye osezamela ke iCitizens Coalition for Change empophoma empowers. Silokujabula njalo ngoba kuthi ukuthi akusoke kube lokudonselana ebantini abasisekelayo.
Manje lizathatha manyathelo bani ukulungisisa lolu daba ukwenzela ukuthi lungaphindi njalo kukhetho oluzayo?
Iprovinsi yakoBulawayo ayikabi lesinqumo ngodaba lwe-Ward 26. Khayela ukuthi umhlangano oyawuba khona ngesonto yiwo ozacubungula indaba le. Ibe umhlangano lo sikhayela ukuthi uzawuba lempumela enhle ezasilethela i-candidate eyodwa emganwini. Ithemba lethu ukuthi kuyawuba lento enhle.
Umnumzana Swithan Chirowodza yisikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. MDCT lithi amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change alokhu engamalunga alo nxa ibandla leli lingakaqhubi umhlangano weCongress. Umgcini ingcebo waleli bandla umnumzana Thapiwa Mashakada wethule umbiko othi labo ababhalisa ukuncintisa kukhetho lwama-by elections bengabikanga ukuthi sebeqeqebuke kubandla labo belokhu bengamalunga ebandla le-MDCT. Ibandla lezaphu lithi alenelisanga ukufaka abantu abeneleyo abazalimela kukhetho lwama-by elections ngoba lisalendingeko eziningi kakhulu ezizakwenza kube nzima ukuthi likhankasele ukhetho ngokugcweleyo. Kodwa umkhokheli waleli bandla umnumzana Sibangilizwe Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi baphakathi kokulungisisa konke okungaba yingxaki phambilini kokhetho lelizwe jikelele ngomnyaka ozayo. Unkomo ube lomhlangano lentatheli izindaba eHarare namuhla ngemva komhlangano waleli bandla weNational Council owenzelwe khona le eHarare lamhlanje. Ilungelo lentatheli izindaba eMedia Institute of Southern Africa iMisa Zimbabwe isilobele umholi womsakazo weZBC icela ukuba amabandla wonke ezombusazwe aphiwe amathuba alingeneyo okuphuma emsakazweni lo ngesikhathi sokhetho lwama-by elections. Lokhu kwenzakala uhulumende siphawule umsakazo omutsha othiwa Azam TV. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Encwadini elotshelwe umholi weZBC uAdelaide Chikunguru, iMisa Zimbabwe ithi ulandela ukhetho luka-2018 idalele yayikhodi lenhlanganiso ezazikhangele ukhetho lolu, iZBC yakhuthazwa ukuba iphe amabandla ezombusazwe wonke ithuba lokutsho imbiko yawo ebantwini ibuza ukuba kuyini osokwenziwe ukulandela lokhu. Isiphathamandla seMisa Zimbabwe umnumzana Nqaba Machazi utshele iStudio 7 ukuthi balobe incwadi besithi kumele iZBC yenze umsebenzi wayo ingelacele elisekelayo ngesikhathi sokhetho.
iZBC ngesikhathi sokhetho lolo oluzayo ngo-26 March ikuthi benze okukhulunywa ngomthetho. Umthetho abakutshela wona akusonto entsha esibatshela yona, ngoba umthetho uhlala ukhuluma ukuthi iZBC kumele ivulelwe wonke umuntu, kungabalulekile ukuthi kuvela kuliphi iqembu ukhankasa njani. Ngakho-ke siyabona ukuthi esingathi nomination court ebihleli ngolwesithathu kulamabandla kakhulu amathathu, bakhona abanye sibili kodwa abakwanisa abenelise ukuba la candidate indawo yonke ilizwe lonke jikelele ngamabandla amathathu.
Phinde wathi encwadini abayilobele iZBC bayikhumbuze ngesinqumo seyayikhodi esaphiwa ngumahluleli uJoseph Mafurise esakuba iZBC lezimpapers zephula isisekelo zombuso welizwe ngokungaphi uZulu ilungelo lokukhuluma okusenhlizweni zakhe ngesikhathi sokhetho luka-2018.
Njalo siwucelayo ukuthi amabandla onalawo amathathu kumele ephiwe isikhathi esilinganayo kumsakazo weradio lo mabona kude iTV. Yasukubona kathezi ukuthi iZBC isebenza ngani, isebenzela izanu PF ayikhona ukuthi isebenzela umphakathi weZimbabwe. Singakhangelisisa esade siwucela encwadini esiyilobele iZBC ukuthi sikhangele okwaphuma emthethwandaba, ukuthi siyathola ukuthi uJustice Joseph Mafusiri wathi iZBC ibingalandeli isisekelo sombuso welizwe ngoba ayizange inike amabandla wonke amathuba alingeneyo ngokhetho luka-2018.
iMisa iphinde yathi isadaki kumazi ayo ngemva kokhetho luka-2018 yaveza sobala ukuba iZBC yasekela ibandla elilodwa iphazamisa umthetho we-Electoral Act lemigoqo yesadaki Principles and Guidelines Governing Democratic Elections. Imizamo yokuthola icele leZBC ngalolu daba yehlule kodwa abeMisa Zimbabwe bathi kayikaphendula incwadi yabo. Kunjalo nje umphathintambo wokuthula kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa izolo uphawule ngokusemthethweni umsakazo omutsha othiwa yi-Azam TV. Lo msakazo kuzaba lezitichi kumbe ama-channel aqala kukhulu siyafika kukhulu lamajuma amathathu. Lo msakazo ubikwa uphansi kwenkampani ye-Blue Ribbon. Njalo abafuna ukubukela bazahlawula ama-dollar emelika amahlanu kumbe alichumi lanhlanu kusiya ngokuthi umuntu uyabe ekhethe iziphi inhlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela nampa wafukembula
Lamlela ntwandwe
Lamlela
Izakhamizi zeGwanda sezidlela evalweni kulandela ukuhlaselwa ngamasela ahlome ngamahloka kanye lamabhemba athathela uZulu imali abuthe ukuthengiswayo ezitolo. Kuviki edluleyo bahlasele esukwe lapho abantshontshe khona imoda. UAlbert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi azisabugudi ubuthongo kulezi nsuku ngenxa yezigebengu lezi ezihlasele busuku lapho iningi labantu lilele. Umnumzana Tommy Francis Ncube oyisakhamuzi esuka kuward 18 eGwanda South oleminyaka yokuzalwa efika phosa amajumi ayisishiyagalombili 79 ngomunye walabo abahlaselwe izigebengu kuviki edlulileyo. Uncube uthi waphaphama ebusuku esizwe inkomo sezingena ekhaya nangelandisa.
Khonaphana ngangizithinta inkomo lezi Jana wale katochwa ngemva kwami ngapha amatochi azabonanga abamaningi konoko asembizo kuthiwa buya lapha mdala mina ngasengikhangela ukuthi lapha nasokulengozi ngakhamba ngenyovani ngibuyele muva bangichaya ngenye into ngakwela phansi ngayibanga ukuthi isimbi inkala kade nganani ngahle ngafa ekhaya ngayilo mama la wacasha lo ngawafana okuncinyane nya ntempapa mahlaba umkhosi baze bavuka kanti abagijima babiza abantu bangithatha ngemota zabo bangisa esibhedlela eGwanda ngafika ngathungwa.
Ngemva kokuhlaselwa lokhu umnumzana Ncube usele eselelihle lilodwa ukanti imota yakhe lokhu ngakabonakali.
Khuluma senkobulawayo sebengithungile sebempantshazelilihlo lilodwa lekhanda ngapha sengithungiwe angasathi sokungconjwana angikwazi ukuthi kumbe ngizasila. Kodwa ke sengiphumile esibhedlela elihlo alisekho lihle laphuma lekhanda lithungiwe. Thwelezime eGwanda ward 18 siyaganyulwa emakhaya. Thathela bangithathela le moto yami ithethwe so ayikho ithethwe idayina eToyota.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane uward 18 uthi kuyadinga ukuthi inkamba zamapholisa zakhelwe bucwadlana lezakhamizi ukuze lapho behlaselwa babikela police ngokuphangisa.
Cela ukuthi uhulumende noma inkamba aluyasondele ebantwini bakithi kulezi ndawo ezinjengeGaranyemba lapha kithi eGaranyemba kube le camp eGaranyemba. Sasacela sasadini ukhansili wahamba kaningi kuyacela manje kathesi ugingi sobukhona ngoba anytime ungezosigqokodela ubusuku noma yisiphi isikhathi uzozokuthi esitolo sokurediwe kathesi nje ngikhuluma basanda ukuredi esitolo seswitcha ngale bacha umfana bakithi bamthathela imali bathatha izinto zonke esitolo konke bathatha kodwa kababusha bonabo bantu.
Umnumzana Miklas Ndlovu ukhansila kaward 13 Karanyemba uthotho amabhizimusi kanye lezakhamizi bakhathazekile kakhulu ngalezi zehlakalo zobugebengu.
Hayi simo kuward 13 mayelana lobugebengu sethu sokumangalisayo. Osomabhizimusi lezakhamizi jikelele zidlela evalwini njalo zididekile zilemibuzo engelalo yedwa ongayiphendula. Mhlazana behlasela eswitsha bebezame eGaranyemba endaweni ezimbili behluleka ngoba bafuqa izivalo ontombazana ababephakathi behlaba umkhosi baqhubeka okokuthi ngaye izivalo zazingagqinanga bebezangena.
Kungakho Ndlovu uthi sebenxusa abatsha uthi basebenze njengamapholisi esigaba ukuthi lobo bugebengu bunqotshwe.
Okwethusa kakhulu yikuthi lezi zigilamkhuba kazikabanjwa vele le makhaya kusacheleswanga ikakhulu labalezimota abadlela evalwini njengewadi besike sacela ukuthi kube le base yeGaranyemba ngoba igui khatshana njalo sinxusa abatsha baqoqane esigabeni ukuze bancediseane lamapholisa. Hayi simo sibi kakhulu bakithi sibo kunye okumangalisayo okokuthi uyadinga uswele ukuthi kathi ngabantu bani abangabanjwayo kuvele ungeboni langalitshona lise ungazange uzwe ewadini akho yaba kuyinhlanhla emangalisayo.
Izigebengu lezi zihlasele njalo ezitolo zesamlodi kuyonalinyanga. Isikhulumeli samapholisi ezansi yamandebeleni unkosikazi Loveness Mangena kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Okwamanje bengidedele emuva ngilithi ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana nelami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isiphathamandla sogatsha lwabesifazana kubandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sicubungula amalungiselelo okhetho lwe-by-elections nangendlela abantu abemukele ngayo ibizo elitsha laleli bandla.
Nyabonga abantu bayamukele iparty leyi, bayamukele kakhulu kunonobukhulu, abantu bathabile. Lokho ngutsho sandezile ngibona i-response yabantu, abantu bezileta besithi bona bafuna ukuthi iparty le iye phambili, besinika lembono. Abanye ngabathi bazasiprintela ama-t-shirts, abanye bathi bazasiprintela ama-zambia. Abantu bazibuyela kodwa kula muntu ofoswayo. Sibona abantu bejika ama-picture abo, ama-selfie. Besithi bona sebengenile ku-yellow. Sibona abantu abathengisa emgwaqweni bethengisa. Bona enye i-video, abantu benikwa amabhanana mahara, besithi nansi yellow, pinda mu-yellow, pinda mu-yellow. Abantu bethatha amabhanana. Ngibona izinto eziningi zithandekile ezitshengisa ukuthi khona abantu bathabile ngali party. Into emangalise kakhulu ukuthi bengikhuluma nomunye umngane wami osemandarweni, yena onjela ukuthi khona yena abantu bayathaba ngephathi le enja. Ngimbuza ukutheni kuzwile sokufikile kudala khona ngapha, wathi kudala kufikile abantu bani bari kufara, isithi abantu bayathaba kakhulu. So engifuna ukuthi ngikutsho ukuthi sithandekile thina zange sibe le problem yoku-advertise iphathi le. Asikaqalisi thina i-marketing eyephathi asikayiqalisi thina eziphathi. The citizens have marketed, sebe markete ibandla labo bodwa thina singakaqalisi, but ingkhona sibuya sesiza ebantwini kuhle kuhle ukuthi lokhu yikho isimbu yethu, imi kanje i-t-shirt yethu izabe ikhanyeleka kanje, lokhu siza kwenza so, lokhu siza kwenza so, ingkhona sizabuya njengebandla. But engujabulelayo ukuthi abantu sebezi-advertise iparty yabo, akula muntu ongakwaziyo. For your own information, ku-Twitter sithandekile is yellow. And what's trending ku-Twitter, the name Chamisa itself is trending.
Sesikhangela ukhetho lwama-by-elections la liqhuba njani imikhankaso yokuthi abantu balivotele, njalo babekwazi lokuthi sokulibandla elitsha.
Zama ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi siyenelisa ukuthi sikhankase. Engithanda ukuthi ngikugcizelele futhi ukuthi kwezinye indawo i-MDC Alliance ekamonzora bayehlulekile ukuthi ba-field amanye ama-candidates. So kithi i-walkover, lokho vele i-walkover leyo. Khangelela ukuthi kube lokukhankasa okulokuthula, sikhangelela ukuthi kube lama-elections alokuthula, sikhangelela ukuthi izeki ibe independent. Thina njengebandla elitsha sikhanyelele ukuthi i-by-election leyi abantu yibo abazakhuluma. Abantu bazazikhulumela ngenxa yokuthi ukhetho lolu bekungamelanga sibe lwalo. Abantu abarikholwayo ngabantu ababekhethwe ngabantu. So abantu bona bazadecide ukuthi bafuna ukubabisela kumbe abafuni ukubabisela. ama elections ka 2023 yese siwakhanyelele kakhulu siwakhanyelele njani siyakwazi ukuthi kule blitz le ebuyayo sesibuthanisile izinto ama flyers sesibuthanisile ama materials esifuna ukusebenzisa kunabantu abaningi asebebuyile abavele endwane ezijeneyo abafuna ukuncedisa
lo nkosikazi Barbara Thanyanyiwa isiphatha amandla sogatshalwa besifazana kubandla le Citizens Coalition for Change iCCC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Yilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association. Mnumzana, ungasitshela ukuthi udubo lolo olokudubuka kwamasiwa luhamba njani, indaba lungalungisi?
Udubo esihlangana lalo kobulawayo olokudubuka kwempompi ezithwala ingcekeza yezambuzi udubo solusabalele kakhulu edolobheni lakobulawayo. Amalokitshi amaningi ahlangana lalolu dubo okuyikuthi imbangela zakhona zingaba zinengi. Okwakuqala singakhangela ukuthi i-infrastructure kumbe wona amapipe lawa iwathwala leyo ngcekeza avela asemadala, amaningi akhona asele more than 50 years asegugudekile asegugile. Phinde sikhangele futhi inani labahlali asebekhona kobulawayo, inani labantu asebesuka emaphandleni bazohlala emadolobheni akobulawayo, edolobheni lakobulawayo, labanye asebesuke kwamanye amadolobha bazokuthi cwi kobulawayo, inani lakhona selisesabeni. Khonokuyana kwenza ukuthi ukusebenza kwalezo mpompi zigcine sezithwala nzima ngoba sokungazanthwa sokule overload kugcine kudubukile ngenxa yokuthi abantu sebeflasha njalo nje, izindlu sezinenga kakhulu njalo abantu abahlala phakathi kwalezo zindlu labo sebebanenga kakhulu, khonokuyana sokuthwalisa nzima esingathi yisystem yamasuwa. Okunye njalo nje sikunanzelelayo ukuthi i-City Council ukulungisa kwayo lezo mpompi kakusenjenga kudala ukuthi kwakusithi kungadubuka ekuseni ngemva kwehola kumbe amahola amabili sebefikile abantu bazolungisa. Kade sikuyahlala isikhathi eside gcineke sokumemetheka kudubo loluyana, isuwa liyana sigeleza isingena emagumeni abantu isiyaphutha khonale. Njalo okwenzakalayo ukuthi ngaze ufake isikhalazo uripote kuyathatha amalanga kumbe amaviki bengazange banyikinyeke. So sokuhlangene nokuziphatha kwezisebenzi zekhansili ukuthi nje abaningi bakhona sebengontando kayiphikiswa, abasethuswa ikuthi izakhamizi zakobulawayo eziyizwe ezibaqhatshileyo zithini.
Kungakuyikuthi umanisipala uyehluleka na kumbe imali kayikho yokuthi enelise ukulungisa khona?
Umanisipala wedolobho lakobulawayo ube lenhlanhla ngoba ukuthole ukuncediswa ngezimali libhanga le-African Development Bank ngaphansi kohlelo akade belibizwa ngokuthi i-BSWIP, Bulawayo Water Sewer Service Improvement Program. Obelule mali eningi kakhulu, imali yeMelika esikade sikhangela ukuthi udubo lwamasuwa alusoze luphinde lube khona. Program leyi ibikhangele kakhulu ngumuyi osanda ukusichiya umanjinela uSimela Dube. Bekuyiprogram kade sikhangela ukuthi udubo lwamanzi, udubo lwamasuwa in terms of piping luzachiya luyiqedile. Ngakwaziyo-ke njengabahlali bakobulawayo ukuthi imali yonke leyana iyehlulekile ukuthi chilungisile. Idolobho lakobulawayo lasala lihlanzekile singasaphinde ukubona amasuwa. Esuka sikunanzeleleke singabahlali ukuthi kutsho ukuthi i-priority ye-BCC ayisuke inanzelele ukuthi amasuwa azagcina letha umkhuhlane ngendlela adabuka ngayo ngoba siyodubo oluqalisayo kathesi. Abantu bagcine-ke besiba lo mnakano wokuthi mhlawumbe imali uyabe kumele iyelungisa lawo maphayipha amasuwa igcina mhlawumbe qanjulu yakhangela okunye okungamelanga kukhangele okugcina kusenza ukuthi udubo lwamasuwa luqhubekele phambili sike sabona nje kuhlokohlokozwa kebompophoma ngale kulesuke kadingani ukuthi uyahlupha kwangathiwa kuyalungisiswa sahamba konke kibo sasidingale kwakhanya nje ukuthi hayi kuloku khona ongathiwa kuyenzakala kodwa udubo lwamasuke mawadini amaningi lokhu lumemetheka osokufuneka kathesi ke ukuthi amasuka abe yipriority kucouncil yakobulawayo ngoba nyaka yonke abantu bakhala ngamasuka amasuka angena ezindlini amasuka abantu bahamba bebanyathela geleze emgwaqweni okungakho ke kutshengisela ukuthi department ye engineering yona leyana yiyo sokumele ke iqaphe eqolo njengonwabo njalo labakhangele ngezimali ekhansini babona ukuthi imali bayayirelease yona le ebhadalwa izakhamizi ukuthi kuyelungisiswa udubo lokulungisisa impompi zamasuwa lezi lanxa sokuthe kwaba le mali evele kwezinye indawo izophathisa uBulawayo yona le imali okuyabe kumele ikhangele ngezamasuwa akube yimali eqondana lezinto zamasuwa ingaze yaqanjulwa sicine sokubona sesibona sokuthengwa-thengwa izimoto eziningi-ningi ekukanti amasuka kalungiswa
lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba kwezemidlalo lewange lilahlekelwe imiklomelo okwakuqala selokhu kuqale imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League okuningi asikuzweni kuntathele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji elandisa ekobulawayo
iqembu lewange libe ngushikilo bhanqa 0-0 lele Ajax Hotspurs emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-White City namhla emini iqembu lechipangano belinqobe kuyo yonke imidlalo ebeliyidlale phambilini kwalo wanamhla njalo umqeqeshi weqembu leli ubongani mafu ukhale ngamathuba abafana bakhe abehluleke ukuwasebenzisa
ngibona ngathi namhla sikhuthe amathuba amaningi kakhulu nxa ukhuthile amathuba atholi i-result so kumele sesebenza ekuqeqiseni ama-chances esiwenza
impumelelo yanamhlanje itshe iqembu lewange lile miklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu umqeqeshi weqembu le-Ajax Hotspurs uboka ndebele yena uthe ujabulele ukuba bayenelise ukuvikela isango labo namhla
thina sithabile ngoba emagemini onkade sesiwadlalile besihlohlwa namhla sizamile ukuthi singahlohlwa it's an achievement okusonika ukuphumelela kwe-team
elinye njalo iqembu eliphunyukwe yimiklomelo okwakuqala kwimidlalo yalonyaka ngele-Ratanang lona elibe ngutshikilo nga 1-1 lele quality foods enkundleni yeluveve limpumela ichiye lalo iqembu leRatanang lile miklomelo isikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leMountain Climbers libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Mossi Rovers kwaba lempumela efanayo phakathi kweKhazimine leSiu lazo izigqede kuyi 1-1 kwathi lomdlalo obuphakathi kweBoson 90 leMainline lawo uphele kuyi 1-1 kuthi ngaseBinga iqembu leBinga lidliwe nge 1-0 ngele Arinel kusasa ngesonto iqembu leIndosawusa lizadlala lele emakhandeni ngaseluveve ngehola le-12 kuthi iqembu leZimbabwe Saints lona lizadibana lele Talent Vision ngehola lesithathu emini enkundleni ye-White City ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji
akagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change bayabhaxabulwa ngamapholisa ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga ibandla le-MDCT lithi amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change alokhu engamalunga alo nxa ibandla elitsha lingakaqhubi umhlangano we-Congress silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje Sanje olivalelisayo uChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.